i-National Council yena amandla ekunika u-Secretary General Mibandla ukuthi abhale ingwalo ebhalela ama-delegates umele abuye ku-Congress ebazisa nge-Congress leyo. Umele aphe ama-delegates inyanga ezimbili ukuthi abazise nge-Congress leyo. Ke zenze njalo imikhankaso njalo ithuma ukuthi uma sekuvela inyanga ukuthi sefika ku-Congress kumele uZulu aziswe nge-Congress leyo nokuthi kuyandobisa i-Congress leyo emaphephandaba awelishe. Njalo abantu kumele abantu babuye ku-Congress thina njengebandla MDC kumele babe ngu-6090 and bagoqela ama-National Council, ama-National Executive, omama, ontanga, ama-province, ama-districts, ama-wards. So sikethemba lokuthi balandele isisekelo angazi ukuthi isiphi abasilandelayo ngoba esikubonayo njengokukhuluma kwamama Khupha ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso kavele katsheki. Kuyamangaza ukuthi yena angabiza i-Congress yena ngu-president angase umisa kanso njani.
Mina lapha ndingathi-ke okwenzakalayo vele alilanda balakho sibini
akikaqalela ngoba vele kakulandela isisekelo sombuso. So niye sathi kona yena uyazilandela ngoba isisekelo section 6.2 icacile ukuthi ngubani obiza i-Congress i-National Council. Bethuma bani? Bethuma u-Secretary General. Esenzani endobeni ama-delegates? So kwakhe ukuthi yena umhlangena engu-president yena esithi sinasilandela isisekelo. So ukuthi mangazi ukuthi kanti yena ingani ngalandelanga zonke isisekelo sebandla lethu ngaleli athi khona yena ngu-president. Usezifakile uba ngu-president anganxusanga abantu bonke laba. So abantu athi uyabakhokhela ebandleni lethu ibaphi?